baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 27 kumbimbitho 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende lo uhulumende obhidliza izimali bagqida izimali zama-diamonds bebhidliza ipahla kunokhanyiswa ngaphansi kwelizwe. Khathesi sesikhangelane le nkinga, akusela mitshina. Kungathi uhulumende engela mitshina yokwenza njalo, kodwa bele mitshina yokuthenga imibhobho lezimota zokuhlukuza abantu abathekiselayo.
Ezinye izidumbu zabantu abafele kungozi yezulu lesiphepho zilokhu zingakakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ngoba uhulumende uthi akalayo imitshina yokwenza lumsebenzi.
One of the challenges that we have realized with the local met service when they give an early warning.
Esesikunanzelele ukuba lapho abezomkhathi besethula imibiko yabo abalayo indlela eyiyo abayisebenzisayo etho ukuba nxa sekumihle kumele kuphinyelwe umbiko okulingisa izimbathi.
Ingcwethi ezibona ngezomkhathi sezikhuthaze uhulumende ukuthi athuthukise indlela zokulimukisa uzulu ngengozi eyabe isiza ikakhulu ephathelane lezomkhathi. Amalunga ekomiti yedale lephalamende e-Standing Rules and Orders Committee apotapote esigabeni zeManicaland leMaswingo namuhla ehlolisisa umonakalo obangelwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye zezidumbu zabantu abafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai eManicaland ezibikwazi sedlula amakhulu amathathu zilokhu zingakagetshwa zakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ukuze zingcwatshwe kakuhle ngesizathu sokuthi uhulumende uthi akalayo imitshina yokwenza lomsebenzi. Ezinye zezidumbu lezi zimbokotho ezinkalakatha zamatshe athwelwe ngamanzi adinga ubungcithi obuthile ukuze asuswe. Iziphathamandla ze-European Union ezethekelele eChimanimani namuhla zithi akulandlela yokukhipha izidumbu lezi ngobunengi okwamanje. Lanxa kunjalo izimuli ezilahlekelwe izihlobo lokhe ziphanda ngezandla zikhipha izidumbu lezi loba nje kungelula. Uhulumende uthi inani labafele kusehlakalo lesi okwamanje likukhulu elilodwa elilamachumi afika posi ayisishiyagalombili 179. Iziphathamandla ze-European Union leze-United Nations ezethekelele eManicaland zithi zikhathazekile kakhulu ngembiko yokuthi amalunga ebandla le-ZANU-PF ancitsha amalunga e-MDC ukudla okuphiwa abakhukhulelwe imizi i-cyclone. Abezinye inhlanganiso ezizimeleyo bathi sebehluthunelwe umsebenzi wokwaba ukudla lokhu ngamalunga e-ZANU-PF. Imuli ezidinga uncedo oluphuthumayo eManicaland zibikwa zidlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,000. Siqoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ngalolu daba.
sokutshengisela phela ukuthi vele asikaguquki ukusuka ku-1980 lapho ezazisa khona uzibuse. Uhulumende lo, uhulumende obhidliza izimali, baqeda izimali zama-diamonds, bebhidliza imali yakunathanjwa ngaphansi kwelizwe. Khathesi sesikhangelane le nkinga, akusela mitshina. Kungathi uhulumende engela mitshina yokwenza njalo, kodwa bele mitshina yokuthenga imibhobho lezimota zokuhlukuluza abantu abatshengiselayo. Hhayi, akulunganga lokho.
Khona kuyini okubenqabela ukuthi bacele usizo kwamanye amazwe?
Yabona ukuthi ukucela usizo kwamanye amazwe mfowethu akulankinga. Kulamazwe amaningi avelelwa izingozi lezi ezamanzi, ama-earthquake ezicela usizo. Kodwa amanye amazwe avame ukuthi ancedise lapha eliyehluleka khona nxa lingelazo izinto ezolwezinja. Ngizwa kuthiwa khona kuyadingwa izinja ezivela eSouth Africa, kukanti vele thina kanti izinja ezivele zikhona ezamapholisa lezana zitrainwane. Ngoba sokuyingozi lokhu futhi bafanele bahambe emazweni bayecela uncedo ngoba sokuphambanisekile vele.
Uthini ngempiko le esiyibonayo esiyizwayo njalo ethi amalunga e-ZANU-PF sehluthune uhlelo lokwaba ukudla okuphiwa abantu laba abathintwe yi-cyclone?
Lokho kuvele kuvamile ukusela lobuqilo kudlwangudlwangu obuseqembulini le-ZANU-PF leli vele kusegazini labo. Ubuhwaba bakhona ngapha, abantu bayakhala ngendlala abalamizi bafuna ukudla ngapha, laba sibuvele sibekhangele njengamakhanka amelele ibhalabhalesi eselifelodwa. Ye, ukusela bakhona kuvele kukhona abasuze buphele. Akusethusi mfowethu ukuthi abantu bezanu-PF bazantshontsha ukudla lokhu.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Kunjalo nje ingcwethi ezibona ngezomkhathi sezikhuthaze uhulumende ukuthi athuthukise indlela zokulimukisa uzulu ngengozi eyabe isiza ngokuthumela imibiko ezwisiswa iloba ngubani ukuze kwehliswe inani labalahlekelwa impilo. Hatshi lokho okuvelele ilizwe ngemva kwezulu lesiphepho ele-cyclone Idai elidale umonakalo omkhulu eManicaland. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi ezibona ngokuguquka umkhathi zikhuthaza uhulumende ukuba afunde ukulungiselela elakusasa ngokulungisisa amaphutha abe khona ekuphathweni kwengozi ezedlule ezifana lengozi yezulu lesiphepho ele-cyclone Idai elisanda kwehlela izigaba zeManicaland, Mashingo leMashonaland East. Eyinye yalezi ngcwethi uDr. Leonard Unganayi uchasisa ngabakunanzelele ngomonakalo obekhona eChimanimani leChipinge.
One of the challenges that we have realized with the local Met Service when they give an early warning.
Esesikunanzelele ukuba lapho abezomkhathi besethula imibiko yabo abalayo indlela eyiyo abayisebenzisayo etsho ukuba nxa sekulihle kumele kuthunyelwe umbiko okulimukisa uzulu. Ukubona kwami ngesinye sezikhedle ezikhona kwezokusabalalisa imibiko ephathelene lezomemo womkhathi.
Enye inkinga ekhona uDr. Unganayi uthi yindlela ababona ngezomumo womkhathi benza ngayo elizweni bengacebisa uhulumende ngokwaneleyo.
Because you don't want to just say this is going to happen without a proper advisory. So some of those gaps.
Akumelanga ukuthonga ukuthiwa lokhu yikho okuzokwenzakala kungekho ndlela zokucebisa okumele bacetshise. Lokhu ngokunye osekulungisiswa ngeqiniso lokuba kunyanga ezimbalwa ezilandelayo sizawubona umahluko kundlela bethula ngayo imibiko yokulimukisana.
Omunye wabaculi besifazane elizweni unkosazana Edith Katiji owaziwa ngelokuthi Edith Weutonga uthi kunengi okwakungenziwa ngabakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo okubalisa olwabaculi ukulimukisa uzulu lohulumende ngengozi eyayizolethwa lizulu lesiphepho ele-cyclone Idai okwakungasiza ukwehlisa inani labalahlekelwa imiphefumulo.
abahlabele abaningi sihlala siku social media bathi bese ngakhulumi ngakho and mina njengo editor othonga ngezenhliziyo yami ibuhlungu ukuthi I think ngabe zancidisa abantu abaningi ngokukhuluma ngakho ngokuhlabela ngokuthi siqaphelisa abantu ukuthi hayi ikhona ingozi ebuyayo suka nini lapho elihleli khona suka nini lapho lalela nini lihambe liyehlala ku higher ground bathi asenzanga khona
uEdith uthi kumqoka ukuba sizinuke amakhwapha njengelizwe sibona ukuba singenzani ukuthuthukisa indlela esiphatha ngayo izehlakalo eziyingozi.
Kathesi sesibhizi sesiphoyinta sesikhombana ngemini but idamage has been done. Abantwana sebefile, isafa lethu selifile, abantu abasela ndawo zokuhlala, abasela ukudla, abasela mizi, abasela nezimfuyo abasela. But kukhona vele ekwakumele sikwenze thina njengabahlabeleli esingakwenzanga. And ngithi le kumele ibe isifundo. Ukuthi kusasa ungathiwa khona laphana kuyabe kule 65 degrees baleka nini siyabaleka senza siyazisa umphakathi ukuthi hayi lapha njengabahlabeleli zwanini ukuthi kuthiwani kumele sihambe
kusenjalo umphathi ntambo wezabelo engumgcini sihlalo wequla labaphathi ntambo abakukomiti ebona ngezokulondolozwa kwemvelo lokwenqabela ingozi umnumzana July Moyo uthi kunengi asebekufundile ngemva kwengozi edalwe yi-cyclone Idai.
For instance, the center that we want to create is being financed by a Stride Masiwa.
Nakube yindawo bakhona nokunaphakathi. Ibe le mitshina yakulezi nsuku okufana naleyo esetshenziswa kwamanye amazwe esiza ukwazi isimo ingozi ingakabi khona lokuthola ulwazi olwaneleyo lapho ithe yaba khona leyo ngozi.
Iningi lalezi ngcwethi zithi okunye ongasiza ukwenqabela ingozi yalolu hlobo njengaleyo elethwe lizulu elesiphepho yikufundisa uzulu phezu kokuqakatheka kokulondolozwa kwemvelo yona esitshabalala osekubangele uguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalunga ekomiti yedale lephalamende e-Standing Rules and Orders abhodabhode esigabeni zeManicaland leMaswingo namuhla ehlolisisa umonakalo obangelwe lizulu lesiphepho athi umumo mubi kakhulu kulezi ndawo njalo abantu balokhu begebha bedinga izihlobo zabo emanzini lalapho okudilike khona. Unkosikazi Lillian Timvios obekuleliqula uthi baza kwethulela uhulumende kanye ledale lephalamende umbiko ngabakufumeneyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe lolu daba.
Manzi khona izi zonke akusela indlu kulola kwade kule zindlu khona kulamatshe amakhulu aphasi khona. Ngifike bethi kwakhona bathole belokhube izolo bathole abantu abathathu khonapho imuli lokhu ezilokhu zizigebha zidinga abantu izihlobo zabo. So kulo munye ugogo bakithi over 60 years I think athe lokhu begebha uthole lokuza umakoti wakhe lo mntwana wani. So
abantu bekungelabantu ababancedisayo njengamasotsha kumbe abanye abalolwazi olujulile.
Akulalutho gaya kuthiwa khona khona ino abangane ade bebuya bencedisa kodwa baze badinwa labo ngokuthi akula stafu esifikayo ngale akulalutho. And then kuthiwa khona kule ndawo lapho kuthiwa khona kuphiwa abantwana kuphela istafu. Umfazi ka-MP wangkhona lwana kuthiwa ngusakho kumbi ibizo lakhe mbani ukuthiwa lwa umfazi wangkhona kuthiwa khona ama-2 years old and below kuphela. So abantu kwafana vele amashopu angkhona kuthiasebeqheza izinto vele akulalutho ade kufanele ukuthi amasosha abencedisa kodwa kuthiwa vele bazulela kwapha abasancedisi
ukuthi abanye abantu abenelisi ukuthola ukudla abanye bayakuzuza
yiniqiniso. Hayi ukhanye ngani kulokuyikhempu lapho okuhamba khona abantu bona abaphiwayo abalamakhadi bona ngobodwa abaphiwayo nxa kungela vela kuyo. So yinto le efanele ukuthi vele kuthe kona sizabhala izipoti akulungiswe bakithi ubuntu bethu akusi angikwazi ukuthi ubuntu bethu uba ngaphi kumbe shuwa you know ukuthi kwakwakhona wena then angikwazi ukuthi ngingathini kodwa kubuhlungu so sike sahlangana ne-NGO sesiphuma sabatshela sathi hhayi abahambe ezindlini bepha abantu bayiwe ukuthi bethe bebe yiwe abapha abantu hayikhona ukupha abantu laba ma-politicians because ha kukhanye ngani sebe-politicize i-aid yangkhona namhla sihambe e-Chipinge akulamanzi e-Chipinge ngokuthi kwakhona ama-pipes onke athethwe ahamba
lo nkosikazi Lillian Timvios olilunga lekomiti yedale lephalamende e-Standing Rules and Orders njalo engowebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ibandla le-MDC lithi liphatheke kubi kakhulu ngomfanekiso ogcwele enkundleni zokuxhumana oveza isikhulumeli salo unkosazana Linda Masarira ezithandele ngelembu le-ZANU-PF elilomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi labasekeli balo bakhathazekile kakhulu. Ngokunjalo lithi selithume umkhokheli walo unkosazana Thokozani Kuphe ukuthi ahlale phansi loMasarira kusasa azwe ukuthi kuyini okwenze wavunula impahla yeZANU-PF yena engowe-MDCT. Lanxa singenelisanga ukukhulumisana loMasarira, ingcazelo ayiphe embikweni awethulele uZulu ngeWhatsApp ngeyokuthi wathandela ngelembu leZANU-PF ngoba waye kwabuzala njalo wayengelalo elinye ilembu ayengazithandela ngalo. Sixoxe lomgcinisihlalo we-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Kuyinto esihluphe kakhulu njengebandla-ke ukuthi hawu sesibona omunye wethu esegqoke izigqoko zebandla lezanu kusihluphe kakhulu-ke kuyahluphe kakhulu ama-structures ethu abaningi-ke babuhlungu into yangikhona ibuhlungu kodwa-ke engingakutsho ukuthi njengebandla elihlonipha-ke isisekelo sebandla i-constitution yebandla sizathatha amanyathelo ahlonipha i-constitution yebandla njalo ahlonipha abantu abasekela ibandla kanye neZimbabwe yonke jikelele esekela umbono wokuthi izanu siyehlulekile indlela-ke esizayenza ngendlela ehloniphekayo indlela ehloniphayo indlela njalo ezakwenza ukuthi bantu babe lethemba lokukholwa ukuthi sile ndlela esingahamba ngazo izinto ukuthi nxa singathola intshukuntshu yokuba sembusweni kuthithi izinto zingahanjiswa ngendlela eqondileyo.
Yena selike lahlangana laye yini lazwa icele lakhe?
Besingakahlangani laye kodwa-ke umkhokheli wethu uzabe ehlangene laye kusasa sileleleke ukuthi akhulumisane laye ezwe-ke leyo mbono wakhe andibana-ke singakaze sitshele umphakathi ukuthi kuyini esizakwenza.
Kubasekeli benu lasebantwini nje abathe bebona lokhu banakanela ukuthi selilobudlelwano lebandla leZANU-PF lithini?
Esingakutsho ukuthi mhlawumbe kulamaphutha athile ekade lokhu senzakala esenziwa ngabanye babakhokheli benza ukuthi-ke abantu babe lombono onjalo. Sesikunanzeleleke ukuthi kufanele sithathe inyathelo lokuthi silungisise khonokho okwenza abantu babone okungayisikho okuyimelwa libandla. Engingakutsho ukuthi thina asingake saba i-extension kumbe ngisithi i-appendage yezanu kumbe ngithi sisekele izanu ngesintu lanxa kutheni ngoba umsebenzi wethu kumbe ukuba yithi kwethu yiku-opposa izanu ngezinye indlela ukuba yithi kwethu yikuphikisana lezanu. Akula muntu ongasekela lo aphikisana naye usekela lo odlelana naye atsho ophikisana naye okwakhathesi siphikisana naye izanu asinasizathu sokuthi sisekelane naye njalo labo esibabona besenza lokho okuyabe kukhombisa ukuthi khona-ke abantu babe lokukholwa ukuthi sisekelane nezanu sizathatha amanyathelo aqinileyo ukutshengisa abantu ukuthi hhayi labo akade besenza lokho okutshengisa ukuthi sisekelane nezanu bebephambanisa.
Umnumzana Abednego Bebe ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT. Kulive Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela udaba lokuhlaselwa kwabokuza abagoqela abadabuka eZimbabwe izizalwane zakwele South Africa eDurban. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalwisana lokulungisisa umonga umonakalo odalwe lizulu lesiphepho ele cyclone Idai kwele Mozambique sebebhekane lolunye njalo uhlupho lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leBhilithane, iMelika, Australia, Canada lamanye ziyaqhubeka ngemizamo yazo yokuqoqa uncedo olumele luqondiswe kwabehlelwe ingozi yezulu lesiphepho elidale umonakalo omkhulu eManicaland lasemaSwingo. Abenhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative labo bamanyene lezinye inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithane ekuqoqeni loluncedo. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Freeman Ncube ochasise okuningi ngabakwenzayo.
Sihlangana lama organizations amanye athize bathe bona kungcono ukuthi kuhlangene kube ngabantu bonke sibamba sami ukubambana ukuze sibone ukuthi siyancedisa. Sakubona lathi ukuthi into enhle kakhulu leyo ukuthi sisebenzisane le embassy le government yase Zimbabwe kodwa through embassy yase United Kingdom kanjalo. Bekulabanye ama organization nje akuphuma ku diaspora lawo akade encedisa ngaphandle kwawo lakade sebevele sebeqalisile kanjalo, kodwa thina siyibone ukuthi sibambane nenhlanganiso eziningi ezinye kade sesisebenzelana lani le embassy yase United Kingdom ukuze sibone ukuthi sikwenza kube kukhulu sincedise si-unit A1 singabantu banye sibambane njalo.
Esele kubuthani sile lapha ikuphi sibisibili?
Impahla seziziningi sokulamasaka lamabheli lamabheli ase amaningi ukuthi I think kungaba ngama-container 4 or 5 angaba khona kathesi angaphuma ehamba. Sizama ngomzamo wethu konke ukuthi siqogelele imali, sicela abantu nje ukuthi sincedisane ngemali ukuze sikwanise ukwenzani ukuthi sihambise ama-container lawo ngokuphuthuma masinya ukuze abantu bakwanise ukuthi bathole izimpahla, ingubo, izicathulo, into ezinjengazona lezo lezinto ezinjengabo i-medication esathi amaphilisi obandage lani konke konke izinto ezinjengazona lezo sokuhlanganisiwe.
Njengangale Mozambique kuthiwa sokuqhamuke lomkhuhlane wesihudo se-cholera, lina lani likhangelele ukuthi liyencedisa lapho kuqhamuke umkhuhlane wesihudo?
Organization nje eyinye evele eyaqala ngavele ukwenza iZimbabwe Diaspora Cholera Crisis ngamadokotela ahlangana bathi behlangene bathi kungcono bayenze. So bona lawo sebekubonile lokho ukuthi sokulento enjalo yenzakalayo, so babhizi lawo bayahlanganisa ukuthi babone ukuthi bangakwenza njani ukuthi bakuvikele ukuthi kungangeni kakhulu ngamnene ngapha eZimbabwe.
Alesabeli na imibiko esiphuma yokuthi uncedo lolo engxenye alusaqondiswanga ebantwini abavele beqondane lokuthi bathole lolu ncedo?
Asikezwa kangako ukuthi sokulento enjalo engabe siqalisa ukwenzeka, kodwa kuyukuthi thina ngapha sizama ngendlela zonke ukuze sibone ukuthi izinto lezo esizithumela ngapho ziyafika siyezenze lokuthi dinge kulabantu nje sizabacela ku-team yethu ukuthi bahambe bafike bayebona ngamehlo ukuze kube lesiqiniselo ukuthi abantu be-diaspora bakhuleke inhliziyo zabo ukuthi kulabantu aseke bahambile bayabona ukuthi izinto lezi zifika and zifikela ebantwini labo abahluphekileyo njalo abazidingayo lezo zinto.
Emalini lapha selibuthanise ngakanani?
Ngikhangela ngama different organization njengoba ngisisho ukuthi abayakade ngaphandle. Abanye si i-target sifika kubo 60,000, enye kade ngibonile singena kubo 14. Thina ngoba sisile almost 4 days sikuqalisile lokho, we are already hitting i-target ka 5 at the moment, but yena okwanamhla angikakhanyile sisibile ngamandla, but i-target yethu sifuna ukuthi ibe ku 50 to 100,000.
Ukubamba kwabeZimbabwe ukuphathisa kule ingozi ukubone njani wena?
Ukuthi ngiyajabula ngoba okunje angikaze ngikubone ukubambana kwethu, akuzange kube lokuthi lo ngubani, lo uvelela ngapi, loba kunjani, sibambane njengemuli yaseZimbabwe. Kujabulise yazi abantu abaningi kade bengathembi ukuthi kungenzeka lokho, and ngikhuluma nginje kutshengisele amazwe angaphandle ukuthi ezizimbabweni singabantu beZimbabwe siyakwanisa ukuzenzela izinto zethu, singacelanga ngaphandle nxa singabambana. Kube kuhle kakhulu sibili, and abantu lakhathesi lokhu bethulile izinto, lokhu bephosele izimali, lokhu bencedisa befuna ukubona ukuthi abantu abasekhaya abahluphekileyo labo bayathola usizo.
Umnumzana Freeman Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative wabekhuluma ecingweni ekwelebhilithane lo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu ngelinye lamaqembu amahlanu azamela umhlubo lowangezansi kwezwekazi le-Afrika kumncintiswano walonyaka wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe liphumelele ukuyadlala kumncintiswano walonyaka we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ngemva kokunqoba elikwenze iqembu elimela ilizwe le-Congo Brazzaville nge-2-0 ngensonto enkundleni e-National Sports Stadium. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalane lemiklomelo li-11 kwisibaya sika-Group G, kuthi elinye iqembu eliphumelele kulesi sibaya ngele-Democratic Republic of Congo, lona elinqobe le-Liberia nge-1-0 laphutsha lemiklomelo li-9. Abahlehlele iqembu leZimbabwe ngabagadli uKhama Billiard kanye loKnowledge Musona. UMusona unguye njalo ukapteni weqembu leZimbabwe ukhuthaze ukuba kuqalwe masinya amalungiselelo okuyaphatheka kumidlalo ye-AFCON yona eyaqala ngenyanga kaNhlangula.
Okuqakathekileyo yikubana siphange singene kukhempu njalo sithole imidlalo yokuzwana amandla eqinileyo. Okumqoka yikubana thina sibe lamalungiselelo amahle njalo siphangise ngazo zonke indlela ukuthi sitholakale kukhempu. Singenza njalo konke kuzahamba kuhle njalo okunye konke kuzazenza.
Amanye amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi lase-Afrika azaphatheka kumidlalo ye-AFCON ngabalisa ele-Angola, ele-South Africa, ele-Namibia kanye lele-Madagascar. Ngokwesine ukuba iqembu leZimbabwe liyedlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokuba liphatheke kumncintiswano oqhutshwe ngomnyaka ka-2004 oqhutshelwe elizweni lase-Tunisia, kuthi ngo-2006 liphumelele ukuyadlala kumncintiswano oqhutshelwe elizweni lase-Gibhite, ikanti ngomnyaka ka-2017 libe ngelinye lamaqembu aphatheke kumncintiswano oqhutshelwe elizweni lase-Gabon. Kuyo yonke le mncintiswano iqembu lama-Warriors alenelisanga ukudlula kusigaba sezibaya. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili lantathu libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele-Mozambique ngolwesihlanu olwedluleyo. Lawa maqembu azaphindana umphehlo kusasa ngolwesibili esigodlweni iHarare, njalo iqembu leZimbabwe elaziwa ngokuthi ngama-Young Warriors kumele linqobe ukuze lidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano we-Under-23 Total CAF Champions. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Jaheli Dala. Kwanele Mthwakazi, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ezinye izidumbu zabantu abafele engozini yezulu lesiphepho zilokhu zingakakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ngoba uhulumende uthi akalayo imitshina engenza lomsebenzi. Kwanele olivalelisayo, ngontungamilinkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.